Isahluko 6. Umntwana owathenjiswe ukuthi uzazalwa. ULuka 2 verse 21 kusiya ku 39. Okusesihlokweni lesi. UJesu uyasokwa abe sehanjiswa ethempelini. UJosefa loMaria kababuyeli eNazaretha kodwa bahle bazihlalele eBethlehem. UJesu uyasokwa ngelanga lesitshiyagalombili ezelwe. Kulandela umthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli. Ama-Israyeli aphinda abe lomkhuba wokunika umntwana ongumfana ibizo ngelanga asokwe ngalo. UJosefa loMaria banika indodana yabo ibizo elithi Jesu njengokutsho kwengilosi uGabriyeli. Ngemva kwamalanga angu-40 uJesu ezelwe, abazali bakhe baya la ethempelini laseJerusalema eliseduze lalapho abahlala khona. Umthetho uthi ngemva kwamalanga angu-40, owesifazana obelethe indodana kumele alethe umnikelo wokuhlanjululwa ethempelini. UMaria unikela ngenyoni ezimbili ezincane. Lokhu kutshengisa ukuthi yena loJosefa bangabayanga. Umthetho wawusithi kumele kunikelwe ngenyoni langezinyani lemvu eliduna. Kodwa wawuvumela owesifazana obelethileyo ukuthi anikele ngamajuba amabili kumbe ngenkwilimba ezimbili nxa engelalo izinyane lenqama. Ibhokisi. Kwafika isikhathi sokuthi bayehlanjululwa. Ngokutsho komthetho, abesifazana abangama-Israyeli ababelethileyo babesiba ngabangcolileyo kwesikhathi esithile. Ekupheleni kwesikhathi leso kwakumele balethe umnikelo wokutshiswa ukuze bahlanjululwe. Lokhu kwakubakhumbuza ukuthi babelethe umntwana olesono. UJesu yena wayengelasono futhi engcwele. Lanxa kunjalo, uMaria loJosefa bamletha ethempelini ukuze bayehlanjululwa njengokutsho komthetho. ULuka 2 verse 22. Endimeni. UJosefa loMaria bathi sebesethempelini balandwe indoda esikhulile okuthiwa nguSimeoni. UNkulunkulu kuvezile kuyo ukuthi kayisoze ife ingakamboni uKristu kumbe uMesiya owawuthiwe uzakuba khona. USimeoni ukhokhelwe ngumoya ongcwele waya ethempelini lapho afica khona uJosefa loMaria kanye losane lwabo. USimeoni uyamthatha umntwana amphathe. USimeoni uthi ephethe uJesu abonge uNkulunkulu esithi, "Khathesi ke Nkosi enkulu, usuyivumele inceku yakho ukuthi ihambe ngokuthula njengoba wawuthembisile, ngoba amehlo ami aseyibonile indlela ozayisebenzisa ukuthi usindise abantu, oyilungise izizwe zonke zikhangele, njalo eyinkazimulo yabantu bakho bako-Israyeli kanye lokukhanya ukususa iveyili elembese amehlo yezizwe." ULuka 2 verse 29 kusiya ku-32. UJosefa loMaria bayamangala besizwa lokho. USimeoni uyababusisa abesetshela uMaria ukuthi indodana yakhe izakwenza ukuthi abanengi ko-Israyeli bawe labanye abanengi bavuke, lokuthi uzezwa ubuhlungu angathi ugwazwe yinkemba ebukhali. ULuka 2 verse 34. Omunye ukhona ethempelini ngumprofethikazi okuthiwa ngu-Ana oleminyaka engu-84. Umprofethikazi lo uhlala ekhona ethempelini. Ngalesi sikhathi ulanda uJosefa loMaria kanye losane lwabo uJesu abe sebonga uNkulunkulu njalo akhulume ngoJesu kubo bonke abalaleleyo. Kumele ukuthi uJosefa loMaria bayathokoza ngalokho okwenzakale besethempelini. Kwenza babone ukuthi indodana yabo yiyo enguMesiya uNkulunkulu ayethembise ukuthi uza kuba khona. Imibuzo. Ama-Israyeli ayemnika nini umntwana ongumfana ibizo? Owesifazana obelethileyo kwakumele enzeni sekwedlule amalanga angu-40 indodana yakhe izelwe, futhi lokho uMaria anikela ngakho kutshengisani. Ngobani abasethempelini abananzelela ukuthi uJesu nguMesiya uNkulunkulu ayethembise ukuthi uza kuba khona, njalo bakutshengisa njani lokho?